Iye, ngumqondo omuhle kakhulu. Kodwa uthi ungumqondo omuhle lowo, kuphinde kube lokunye nje okuzaphambanisa khonapho. Asikhangele ekuthini ngumqondo omuhle ngoba abantu sebeza kwenelisa ukwazi umumo wabo ukuthi bona bami njani ngendaba ye-HIV. Umuntu lo muntu manqamu eyedwa, hhayi kuhle kulokho. Kube kuhle njalo futhi ukuthi nxa lowo muntu esethe wabakwazi ukuthi uyisima kanjani, nxa elobuntu futhi ukuthi umuntu lo uzakwazi ukuthi aziphathe njani kusukisela ngalelo langa. Uzakwazi njalo futhi ukuthi alungiselele lokhu nalokhu afanele ukulungisela ukuthi aphilisane nesilo lesi esiyabe sesisemzimbeni wakhe. Njalo kuhle ngoba labo abenelisayo abalezikhwama ezikhudumalayo kutho ukuthi sebeza kwenelisa-ke ukuwathola amakhithi lawo ngokuphangisa, ngoba mboni ukuthi angatholwa nguzulu wonke.
Imbono yenu-ke Councillor Lubembe, libona kungumbono omuhle lowo?
Mina ngombono wami ngibona ngathi kulaba abangelamali kuzabe kuzuli kibo, ngoba nje ngikhuluma kanje okwakathesi abaningi lokhu bengakafuni ukuthi babekwazi ngestatus sabo, baluthwana ngathi babili bathathu abakuvumayo ukuthi khona nana bayekhangelwa igazi labo. So ngalo mqondo kahulumende, kuza kuya ngesikhwama sakho. Futhi ngokubona kwami kutho ukuthi bazaba baningi abazathona phela, ngoba sabe singenamali. Ezithi zikathi zivele imali ayikho.
Kuyikuthi imali intengo yakhona iphansi, kumbe kuyikuthi kungaphiwa nje abantu ngaphandle kwembadalo? Kodwa ubona abantu bekujabulela lokhu ukuthi ahlazwe khonapho ukuthi kambule egcikwane mbekalala?
Ya, bakujabulela but abaningi bayesaba, ngoba ngikhuluma nje kulabanye izakhamizi esizilandayo aziyesaba ukuthi khona bababuye bezokhangela i-status sabo. Bayesaba bathi khona yena vele kafuni ukuthi ahlalele uvalo, ukuthi hayi uvalo lwani buyihlala ukwazi kwenze ukuthi khona uzazilungiselela. Abanye abakuthanda ukuthi ngangilolo ngize ngokufa.
Umbono wakho mnumzana Mahlangu?
Khonokhu kuhle, kodwa mina kambuyele ngikhangele uhlelo olukhona ku-health, ngithi i-primary health care system. I-primary health care system yona ile ndlela yayo enhle yokungenisa umuntu kuhlelo, kumbe ngithi kumkhankaso wona lo wokuthestwa, ngoba umuntu uqala aphiwe ithuba lonele esithi i-provider initiative, ukuthi abesibhedlela lobu buye ngezinyo buya indleba ebuhlungu bahle baku-ofe ukuthi uyafuna sikutheste yini ngenye i-advantage ekhona, bese bekulungiselela futhi nxa sebekuthesta bakwenze i-pre-counseling yesilungu, bakulungiselela ukuthi nxa ama-results zibuyile uzakwenza njani, nxa kungaba nje uzakwenza njani, belungise inhliziyo yakho lo mzimba wakho. Okungekho emuntwini ozazithesta yedwa. Nxa futhi ama-results zithe aphuma bakunika i-post-counseling ukuthi njengoba sekunje wena kathesi, okuhle ukuthi uthathe lolu hambo ukuze uphile kuhle lo mkhuhlane lo, njalo uphilisane kuhle labanye. Khonokhu ngibona ngazathi kuyalo kungasekho nxa umuntu esezithesta yedwa.
Uthini ngamazwi kamnumzana Mahlangu? Usitshele njalo lokuthi abesifazana bona ye lapho ebantwini elibahambelayo bona bangena njani kulolu daba?
Ya, abesifazana babaphatheka kakhulu ngoba obaba abanaqiniso. Ubaba uyanathi amaphilisi kodwa engamtsheli omunye wakhe ukhona yena usehlelweni. So isikhathi esiningi yikho libona kule high rate yabomama abathonayo, ngoba bazengatshelwanga. Kuzekho khona ngaye abantu baqala befundise, kube ne-awareness yento yona le ebuya nohulumente.
Ya, abesifazana behlukile nxa sikhangela umkhuhlane lo kulabesilisa, ngenxa yokuthi singakhangela umndeni wethu kuvele kungobaba abenza ama-decisions, izinqumo ezokuthi kuhlanganwe njani, ngaphi, nini, njalo beyibo abayenza izinqumo ezokuthi kufunakala umntwana kumbe akufunakali umntwana. Le ndaba zokuvikelwa isikhathi esiningi ubaba nguye obekayo kasobali ukuthi ufuna kuvikelwe njani kumbe kungavikelwa. Umama besesiba asele amandla ngenxa yokuthi vele ngezomnotho omama bangathi basemuva, ngoba izikhundla ezibambe wona umnotho zikubobaba. Ezinqumo ezenzakala ngezempilakahle eziningi kakhulu zijayele ukuba kobaba. Ngakho mama bavele then bese siba le ndaba futhi ukuphilisana kwethu socially. Ngibona ngazathi singa-introduce ama-self-test kits la, kuzaba lobunzima ekuthini abantu bazafihlelana njalo, ngoba sekule privacy enkulu. Umuntu uyabe umlandu lama-results la abe ngawakhe yedwa, okutho ukuthi sizabona abantu befihlelana nxa sebeku discover umbe sebetholana ukuthi hayi wena so attesta ubuthule kube lomsindo phakathi kwezimuli imuli kube lokwehlukana kube lokuhambisana emakoti njalo njalo kodwa into enkulu kakhulu engiyibona izaba khona sizabona abantu sebeqala ke ukuzibophela sizabona abantu njalo sibebuyela esimeni sokunatha amapoison singikhona sinanzeleli ukuthi hayi umuntu lo okumenze wathatha impilo yakhe ikuthi udiscuse ukuthi yena isimo sakhe sesimikabi ngenxa yokuthi umuntu yabe engalungiselelwanga yikho embona ngathi ungasikhathaza khona
umbono wakho Councillor Lubimbi
kunjalo ngivumelana naye ubaba uMahlangu ikuthi nje bona obaba njengoba ngikhuluma abalaqiniso ubaba uyanatha ama-ARVs isikhathi eside kodwa engatsheli umama ukhona namina ngisehlelweni yabo owabe lokhu ehlangana naye umama manqamu yena ekwazi ukuthi unjani uyanatha amaphilisi so uyabona isikhathi esingivele omama vele siyafa ngoba ungakhangela i-high rate kinto ezithi yomama yibo abafayo nabantwana bona laba abazalwayo ngoba ubaba kakhulumi